baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lwe World AIDS Day, inengi labaphila legciwane le HIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lwe World AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, inengi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate isenze njalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila, ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV nge-behavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we invest or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate. At the same time, khumbule ukuthi abantu kabasuthi laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time, futhi siyabonga i-progress. Kona lokhu okunama-injections owesamani angasikhathwa ahlala ama-days engazange ayithatha masebuzwa kuncedisa kubo kulabo abasifolthayo.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying well, bazama belama-NGO. There are some genuine NGOs and there are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support, hoping with it. The countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega, the things in Jalangova. We don't want to come in a situation where it was saying Lama Tebri, Belamantua Keba Chianila. So what we are saying, we think I will lend the reasoning as then in the treatment in the corner. But yes, I told like I was in the like I've always said, Emma Pandeni, to the problem you would many people are defaulting in Lala. We want a situation where someone can be given a drug as money daily for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV. Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondanelo kulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine. Uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba na ngeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyako zawo liyawo livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthi ethe ngakho amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto eqhakathekisayo njengokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi iminyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo osuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusaha mbeki somele ulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezig ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle oncema ngapha pipeline lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kanube. Namhlanje sixoxa noNomzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esitaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi ukuba register sibe recognize or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama wele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ichaya sibili ukuthi hey singabe vele bengiphathe ukuthi ngincedise umuntu lo so saqala nje stand no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu encedakale ngalo so ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100 so sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba ukuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster wezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lati sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo ukulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhatshana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedi ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need they are supposed to get their help So lapho ikhosipila atlimiti ukuthi umuntu onjani kumbe umuntu onjani. Khona apa sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like arts asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sesanenzela ukuthi kona abantu abaningi esebenza labo they're so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe conduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esitathi waqalisa ibhizinisi yakhathe esuyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyabatoo exposed wokuthi liyagcina lingasikwanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe as it seven that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka test these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgeini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye baba saba abanye banjani njani umunye yathi ah ingcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi sibe la ma programs ezizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengawazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe.
Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilehlahla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ukubanala lomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kuvele lokukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lakhe oluthile lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo bakwaziyo ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa inkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi abesebulala inkosi. So ulunyoka ngoluvanayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba. Yikho labo bebhinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisu ngoba engasayethambisanga engasathambisi ukuthi uyayelunyoka khona bayakwazi ukuthi kufanele enze njani. Uyazika wena ukuyokuselapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esindebeleni khonokho?
Hayi amandebele akukho lokho. Ngamona umndebele lakho kuyabe kulombili kwabezize bona bengibathoyo babesindebele naye akukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwenye
akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nakuya kubhadalisa akubhadalise kusiya ngokuya
kodwa ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho nto uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ungambona lakho uyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitshela ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ngwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangkhona
hayi ngeke ngilamule lokho ngoba ulalelwa ngabanikazi bakho lapho esindebeleni hhayi ungibona ekwazi ukulamulela uyabe umuntu efundiswe yibo amadonga khona-ke amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje udavid mkhabenyana ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadelelwa kusasa umuntu omdala hayi-ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo ugibs dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo ezra jesus
bangasiyabonga
gibs kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi usenisibanda
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele kulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundisa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hhayi kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo le mfundisi izwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo wakudalelani singabala kugenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona unkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe unkulunkulu kutho ukuthi edala u-adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane twana unkulunkulu wamthatha-ke ku-adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomkakhe ukuba nyamanye khonaphana lomkakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa ngunkulunkulu akudalwanga ngabantu ngunkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho unkulunkulu nguye waletha unkosikazi u-Eve kuyu-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyu-Adamu esingathi kumbe nxa sikukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana adamu wathi leli selili sokungamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwala ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala unkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga
lo mchato. Ngakho kwenzakala phakathi komchato. Ngesizathu sani? Ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umchato. Kuyaqinisa uthando lwabantu. Into eyenzakala ebantwini abathandanayo. Akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa. Kwenzelwa phakathi kothando. Obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke. Angathi balobudlelwane. Akuphongu ukuhamba nje semacansini zomuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato indlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngobunye yikho kusiba lokulimala enhlizweni kusiba lemkhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqhakathekileyo mfuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube indlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lo mama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi ke kube lani labantwana ngakho ke azangaphungi ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezilalela hayi kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu ke siyananzelela ukuthi nguye kwadala lento kodwa abantu sebayixhwalisa sebekwenza ngendlela engayisizwe akho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba lintu uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba ethile elizwini lakhe njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana kuqinisa imtshato njalo kube labantwana olabantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu le
akuyiphethe mfundisi
baba igama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhlizweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazele izimuli ezikhona abatshadileyo abalaleleyo ukuba uzayiqinisa umtshato nalapho kuba namaphutha khona wena baba ngegama likaJesu uzokubasiza amen
sibonge umfundisi uSeni Spanda ngohlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lo nompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephele kumdlalo ophakathi kweHighlanders leyada eBarberville Stadium owaphela ngutshikilo bhanqa 1-1. Nanguye ilandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 ngazalela eKwekwe kunapha ngafunda eKwekwe primary eChiedza primary ngaya kwa high school ngayemanunure ngasensiya eKwekwe poly ngafundela khona iza accounting lezi but angisapractisanga asenzenza kwe physical education and sport ngenza idegree lankhona neZimbabwe Open University ikarea le refereeing le ngiqale ngo-1999 ngayintrojuswa ngundoda othiwa ngulorenz msamela bhamwe tu-instructor wami wayethiwa ngumartin chiduku
uthabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu
mina le bhora soze sitshiyane like 17 years ngiqalisa ibhora leli kurefura up to now kathesini le 42 tshiyana le bhora hayi ambone ngiyafunga enza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration
Simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
IBarberville Stadium. Each time ngapointwa ngale ngekwazi ukuthi hayi sense BF ngale ngemsebenzini kuhle kuhle. Abanye iBF yabahlupa because icrowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho yaqhuqa lapho. Even ama players azange ngithi ngathi le any player njani ngani yanhlupa.
Njengoba phakathi benguqu abaningi kanye labadlali, uBhamara uthi laye ukhona umdlalo angake afa awukhohlwa.
Highlanders versus Dynamos 2013 waphuma ama red card 2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. IDynamos yawina 1-0 ngepenalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwebox ngapoint eboxini.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele engizizwayo like zikhulunywa amasabotazi, amarefli athengwa, but mina ngazehlangene lakho. I'm glad ukuthi nizengafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabane sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu eZimbabwe ikakhulu wonompembe. Ngimele Studio 7, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers. Liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Bonani sizwe sakithi ngibingelele okukhulumayo ngunqaba uThofo ngihamba nenkayi Messengers Band ngokuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko
kuluma ngani kulingoma
besiququzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele emuva uba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni bakithi bayofuna umsebenzi umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi deadline yakhe ukuthi ekhaya ngizohamba mhlaka bani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Kusiselizweni lase South Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inumber zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakungena kanjalo phinde futhi usifonele kuleziyani inamba uyawuthenga umculo wethu sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukhumbula ekhaya.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazo muhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololo gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.